Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izivukandaba olambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 25 Nkwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
My bones shall rise and they present, present and the future generations must correctly conceptualize that emphatic declaration by Bernie Hunger.
Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni isithombe sokubanzwa ngelitshe esikambuya nehanda phansi kwemicimbi yokunanza usuku lwe-Africa Day lamuhla eHarare.
We are of course the same people with a shared history, culture, languages and heritage, solely aimed at enhancing cooperation amongst our people within the culture all of us hold high.
Ele South Africa namhlanje linanze ilanga le-Africa Day ngokuya kupha usizo lwempuphu kuzizalwane zeZimbabwe ezehlelwa ngumonakalo wengozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Sebezinkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 633,635 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 eZimbabwe jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu abafika inkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 633,635 sebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 elizweni jikelele, njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 281,286 asebehlatshwa ijekiseni yesibili, kubika ugatsha lwezempilakahle. Embikweni wethulwe yilolu gatsha, inani lababanjwe bele coronavirus kusukela ngombimbitho nyakenye selizinkulungwane eziphansi kwamachumi amane 38,696, labulala abaphezu kwenkulungwane eyodwa lengxenye 1,586. Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni isithombe sikambuya nehanda esabazwa ngelitshe enzikini yedolobho leHarare. Lokhu kwenziwe namhlanje emkhosini wokunanza ilanga lenkululeko yamazwe abensundu ele-Africa Day. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekuhlatshelwa kugiywa emkhosini wokuphawulwa kwesithombe sikambuya nehanda yena owabulawa ngabamhlophe ekungeneni kwabo bezohuquluzwa umnotho weZimbabwe lokubusa abensundu ngocuku loncindezelo. Unehanda ubikwa lapho esebulawa wafunga ukuba amathambo akhe azavuka, okuyinto umongameli Mnangagwa athe yenzakele namhlanje lapho isithombe zakhe ezaqala ukubunjwa nyakenye simiswe enzinini yedolobhu leHarare lapho kuhlangana khona umgwaqo uSamora Machel loJulius Nyerere. Umongameli umchaza njengomama wayelesibindi sokumelana labamhlophe elwela amalungelo abensundu esithi kumele uzulu weZimbabwe afunde umzekeliso wakhe omuhle.
Mafupa angu achamuka, my bones shall rise and they have risen.
Amathambo ami azavuka, ngempela asevukile. Izizalwane zethu zakhathesi lezizabuya kusasa kumele zikutsho lokho okwatshiwo ngumbuya nehanda okuvikela inkululeko eselizweni lethu kumele kuqhubeke.
Territorial integrity and the dignity of our people must vigilantly pursue.
Umnangagwa uqhubeke sithi uhulumende uza kwenza kusemandleni akhe ukuba athathe amathambo kanehanda aseNgilandi esithi lokhu kuyindlela yokulondoloza amasiko elizweni lobuntu base Africa. Umnanga kotele Zimbabwe lizimisele ukwethemba amazwe awezikazi Africa esikhathini sobunzima ngoba uhulumende wakhe uyakwazi mcele ukuthi amazwe alelizwekazi yiwazimisele ukuma leZimbabwe. Kodwa ukhokhela elinye ibandla liphikisayo ele Ideas Party of Democracy IPD umnumzana Herbert Chamuka usole kakhulu indlela uNehanda asetshenziswa ngayo ukuba iZANU-PF ithole usekelo.
UmbuyaNehanda isitori sakhe or ihistory yakhe iright lati siyayamkela, but amathambo kambuyaNehanda siyawabona sonke ukuthi avukele ecaleni eliyi-1 leZANU-PF, because iZANU-PF idla nokuthi ma ikankasa idinga usekelo ithi umbuyaNehanda losekrukagubi yibo abayincedisa ukuthi bawine ama-elections.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Felix Mafa, umsekelo wesikhulumeli se-MDC Alliance, yena othe ilanga le-Africa Day kanti selasisindo kungenxa yabasembusweni abagcwele uncindezelo izwekazi lonke.
I-Afrika ilizwe lethu thina abansundu, kodwa ikhontinenti le ilomnyama ngoba ibuswa izigelekeqe besekela i-genocide.
Kodwa lokhu kuphikiswe ngumnumzana Witness Duyo webandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora othi i-Afrika lizwekazi elithembisayo kwezentuthuko.
Lilanga esiliqakathekisa kakhulu ngoba ngelinye lamalanga elitshengisa impumela eyenziwa ngabantwana be-Afrika ngomva kokubambana kubunjwa i-Organization of African Unity.
Kodwa uChamuka uthi leli zwekazi lilakho ukuthuthuka xa inkokheli ngamanyana ishiyane lobandlululo.
I-Afrika ayikabambana, i-Afrika ayikasebenzisana, i-direction yamazwe ethu ayihambelana.
Usuku lwe-Africa Day luthakazelelwa minyaka yonke mhlaka 25 Nkwenkwezi, okulilanga lapho kwabunjwa khona inhlanganiso yomanyano wamazwe awezikazi labensundu owawubizwa ngaleso sikhathi ukuthi yi-Organization of African Union or AU, ngenjongo yokumanyanisa abensundu ukuthi babelane lombuso wabahuquluzi benotho ababevela emazweni aphetsheya anjengeBrithani, France, Portugal lamanye. Linhlanganiso yagcina ke siguqule ibizo ngemva kokuba amazwe wonke awezikazi leli esethole inkululeko isibizwa ngokuthi yi-African Union, AU. Imele isitho 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje kobulawayo uZulu unanze ilanga le-Africa Day esipha imbono ehlukeneyo ngokuhlonitshwa kwelanga leli. Ngalesi sikhathi umhlaba ubhekane lohlupho lobhubhane lwe-COVID-19 osolutshaye lwabhidliza umnotho emazweni amaningi awezwekazi leli lomhlaba jikelele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Zingagqize qhakala izakhamizi zakobulawayo lamhlanje lapho kunanzwa ilanga le-Africa Day ziziqhubela imisebenzi ehlukeneyo emakhaya lakumabhizimusi azo. U-retired Colonel Chingadube ube lengxoxo lentatheli izindaba ebulawayo Media Center lapho akhuthaze ukuba abantu kumele baziqhenye ngobu-Afrika babo lanxa nje kulizwekazi elibhekane lenhlupho ezithile.
Kuzalunga kodwa ke njengoba sisitsho namhla sithakazelile ilanga lika-Afrika wonke. I-Afrika lineyinhlupho ezithiyeneyo kodwa ke ithemba lethu yikuthi wonke uzalunga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mkhokheli Nyathi uthi i-Africa Day sekulikhefu elingaqakathekanga kangako ngoba balutshwana elibanika isikhathi sokuphumula.
Ya, mina ngokubona kwami bona ngani abantu i-Africa Day abayikhangeli kakhulu ngoba abantu bazisebenza. Lokuthi behlale ezindlini, bahlala besezana ezindlini, akula into ababeyihlalele ezindlini. So ngokubona kwami bona ngani hayi abantu abalanto zokwenza vele, abalamali suba bedinga imali.
Umnumzana Matthew Sibanda uthi ilanga le-Africa Day limkhumbuza inhlungu ezaba khona ilizwe selithole uzibuse ezinjengombhuqazwe wegugurahundi.
Labafo wethu, labana wethu, labazali abagqitshelwa khona lapha ebhalagwe bephila bengala macala bebulawa ngesizathu sokulwa ngomihlobo kungasiso sizathu sokulwa ngezombangazwe sesibuya ukulwa lamabhuni ilizwe selikhululekile.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi i-Africa Day ayiselasisindo ngoba kunengi okudinga ukulungisiswa.
Ngiyayincedile othe ebantwini nxa kungazange azange kwahlonitshwa amalungelo abantu ngokuba iAfrika ekhululekileyo iyo eyayilwelwa ngabantu. Ayisiyo Afrika yokubumbana kuphela yokuhlangana kwabantu kodwa iAfrika edemocratic, iAfrika eyakhelwe kurule of law. Kodwa sibona ama-elections abanjwa ngendlela engafanelanga, amalungelo abantu kayahlonitshwa. On this Africa Day okuqakathekileyo kumele bazikhomithe to overthrow every dictatorship that is in the continent.
Amazwe awezwekazi labensundu ele Afrika ananza ilanga leli njengesibonelo sosuku olwasungulwa inhlanganiso yomanyano we-Organization of African Unity, i-OAU, ngomnyaka ka-1963 eseyaguquka yaba yi-Africa Union, i-AU. Indikimba yokunanzwa kwaleli langa lonyaka ithi Arts, Culture and Heritage, Levers for Building in Africa We Want. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi injongo yokubunjwa kwale inhlanganiso yokumelana loncindezelo lwabamhlophe ngamazwe abensundu lokhu ingakafezwa ngoba ukuphuma kombuso wabahuquluzi benotho ababevela emazweni aphetsheya kuleli zwekazi kwadedela imbuso yoncindezelo lwabensundu bencindezela lokubusa ngocuku. Abanye babo abensundu bengananzi ilungelo loluntu besutha bona labangane babo lezihlobo abantu makhaza behlupheka. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lwe-Africa Day ele-South Africa lamhlanje linanze leli langa ngokuya kupha usizo lwempuphu kuzizalwane zeZimbabwe ezehlelwa ngumonakalo wengozi yezulu lesiphepho u-cyclone Idai eyenzeke ngomnyaka ka-2019. UThuso Khumalo weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg.
Ekhuluma ngesikhathi esipha umongameli Emmerson Mnangagwa uncedo lwempuphu le emaofisini akhe eHarare lamhlanje, umphathintambo wokatya lubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe inkosikazi naLady Pandor uthe isenzo selizwe lakhe lesi sitshengisa ubudlelwano obukhulu phakathi bamazwe la omabili.
We are of course the same people with a shared history, culture, languages and heritage.
Singabantu banye njalo siphila sonke ezintweni eziningi.
It's solely aimed at enhancing cooperation amongst our people within the culture all of us hold high.
Yesikhulume salolukatsha umnumzana Clayson Munyela uthe ngesikhathi isiphepho se-cyclone Idai sisanda kuhlasela abantu eZimbabwe, uhulumende wacela usizo ele-South Africa lathembisa ukuxhasa ngosizo olubiza izigidi ezingama-50 zamarandi, 50 million rands. Uthi limpuphu ehanjiswe ngumphathintambo Pandor eZimbabwe iyingxenye yalesi sithembiso.
The first consignment of aid that South Africa is providing to the people of Zimbabwe.
Lolu ncedo lugoqela amasaka empuphu ama 12.5 kg azinkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye
of maize meal to be distributed to affected families.
Umnumzana Munyela uthi bekufanele ukuthi kudala beluhambisile lolu ncedo kodwa kumemetheka kwe-coronavirus yikho kwamisa ukuqoqwa kwalolu sizo. Esemukela lolu ncedo umongameli Emmerson Mnangagwa uncomele South Africa ngokuba umakhelwane oqotho.
We are pleased to be receiving this donation especially today on the 25th May.
Siyathokoza ukuthola lolu ncedo ikakhulu ngaleli langa elokuqinisa ubudlelwano bethu e-Africa.
The successes of our collective fight against colonialism and apartheid.
Usizo lwe-South Africa lolu selomukelwe ngezandla zombili ngabamabandla ezombusazwe awezimbabwe kwele-South Africa. Isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF kwele-South Africa umnumzana Kenneth Mandaza uthi kuyancomeka lokho okwenziwe i-South Africa njalo kuyibufakazi bobudlelwano obuqinileyo phakathi kwamazwe la omabili. Uthi ukuphiwa kwalolu ncedo ngelanga le-Africa Day kukhombisa khona ubuntu besintu nokuzwelana njengezalwane zezwekazi linye.
As the ZANU-PF community in South Africa, we welcome this gesture and thank the South African government.
Siyabonga kakhulu lesi sipho esitshengisa ukubambana kwama-Afrika ngelanga le-Africa Day
of the cyclone. What a way of celebrating and commemorating African solidarity and unity in diversity on African Day, on Africa Day.
Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Thusi Ndlovu laye uthi njengebandla basibonga lesi sipho ngoba sisiwa ebantwini abasidinga kakhulu. Kodwa ke umnumzana Ndlovu kutaza ukuthi lolu ncedo luphiwa abantu abaludingayo hathi labo abasekela ibandla leZANU-PF njengalokho okuhlala kusenzakala. Uthi ke bona bafisa ukuthi lesi senzo seSouth Africa sokusiza eZimbabwe sibonakale ezintweni zonke ezihluphayo elizweni.
Kubhekwe ezinye izinto ezinzima ezikhona eZimbabwe njengamanje. Thina eZimbabwe sine-leadership crisis. Besingathanda ukuthi bathumele ama-leader through i-SADC delegation or AU delegation iyozama ukuxazulula udubo olukhona. I-problem, i-conflict ekhona eZimbabwe.
Isiphepho sika-cyclone Idai sabhidliza imizi sabulala amakhulu abantu kwathi izinkulungwane zabantu zasala zingela makhaya. Isiphepho sika-cyclone Idai sabhidliza imizi sabulala amakhulu abantu kwathi izinkulungwane zabantu zasala zingela makhaya. Kukhangelwe lokuthi olunye uncedo oluseleyo lulandele maduze njengoba iSouth Africa ifuna ukuthi kusiyaphela inyanga kaMpandula isisigcwalisile isithembiso sayo sokuphathisa abehlelwa ilezi sikhukhula. Melesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Yebo 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 mthwakazi omuhle siyalinqosa kuhlelo lwabatsha olwe-B Connection esilethulela khonapha ku-Studio 7 maviki yonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Lokhu kwenzakala ngalesi sikhathi idolobho leKwekwe selibekwe phansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown ngenxa yokutholakala komkhakha we-coronavirus osuhlasele ngolaka kwele India kuleli dolobho. Sikhangela njalo ukunanza ngosuku lweAfrica Day okulilanga elabunjwa umanyano wamazwe abensundu owe African Union owawubizwa ngokuthi Organization of African Union OAU. Zulukandaba lingakhuthwa ilohlelo ngo-8 p.m. khonapha ku-Studio 7 nakukhasi lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele.
Sikhangela indaba ezibhekane labasakhulayo.
Umabhala obona ngobudlelwano nebemelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken ufunge ukukhuthaza amazwe omhlaba ukubana ancedise izakhamizi zaseGaza ngemva kwempi ebulalise abantu abaningi ikakhulu abantwana phakathi kwele-Israel nele-Palestine. Ukuze kwalanyulwa ngamazwe omhlaba akhuthaze amacele omabili ukubana abeke phansi izikhali akhumisane umlotha. Unobhala jikelele wedale labaphathi ntambo ele cabinethi kwele Japan uKatsunobu Kato uthi ukumiswa kwabantu belemelika ukuya elizweni lakhe akuguxeli abadlali leziphathamandla zamaqembu emidlalo abazazophatheka emncintisweni weTokyo Olympics leParalympics engaqhutshwanga nyakenye ngenxa yeCOVID-19 ezaqala kwele Japan ngontulikazi lonyaka. Osaphethe isikhundla sokuba umsekeli kamongameli kwele mali uKenneth Lassim Goita uthi ugenqule umbuso kamongameli Ibrahim Babakar Keita ngenhloko yakahulumende yakhe ngoba kabazange bamnxuse lapho bekhetha abaphathi ntambo besephula isivumelane abasenzayo sokuphatha intambo zombuso okwesikhatshana. UGoita nguye ukhekele umvukela ukugenqulwa umbuso kaKeita ngoncwabakazi nyakenye. Kufe abanye abantu abayisikhombisa engozini yokudubuka kodaka olubilayo eyevolcano ngase-Democratic Republic of Congo, DRC, ngomgqibelo. Osokukhweze inani lasebefile kule ingozi kwabedlula amashumi amathathu, 32. Abanye babulewe yokuphefumula nje umoya otshisayo obangelwe yile ivolcano edolobheni eleGoma. Amakhulu lamakhulu abantu bakwele Nigeria batshengisele izolo befala umgwaqo omkhulu ongena esikoleni salolelizwe iAbuja. Izakhamizi zalelo dolobho zikhala ngokuqansa kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu kulumango. Inkamba yamapholisa yamatende ekade imiswe eGauraka engaphandle nje kwesigodlo idilizwe ngabakade betshengisela laba bagcina beyitshisa ngoba besithi kabenze umsebenzi wabo amapholisa lawa.
Kambe uhlelo lokuvuselela umnotho welizwe oluthiwa iNational Development Strategy luzaphumelela na. Ihlandla lakuqala lalolu hlelo lasungulwa ngomnyaka ka-2018 lujonge ukuvuselela umnotho welizwe ukuze kusiyafika umnyaka ka-2030 ilizwe libe selilezisebenzi ezihola imali ephakathi laphakathi okuthiwa yi-middle income ngesilungu. Ihlandla lesibili liphawulwe ngumongameli Emerson Mnangagwa ngoZibandlela kunalo umnyaka. Ocubungula izombusazo umnumzana Greta Vodloza Sibanda uthi nxa ulukhangele lolu hlelo lungathi lulomsobho kodwa inkinga iza kuba ekulufezeni.
Nxa ulubala babagande lukhanya loluhlelo oluhle kakhulu ekutheni alubana uhulumende lo uyaqinisa isandla sakhe. Bengibona ukuthi 2030 uyajefika impela impela abantu sebelempilo ezingcono kakhulu. Kodwa ke uduba ngokuthi uhulumende lo uyaxegisa kakhulu. Usuka abambe kwezinye indawo axegile. Ngabe uyalinganisa yonke indawo uhulumendelo, bembona sengathi istrategy yakhe leyi, iNational Development Strategy 1 leyi, ingancedisa kakhulu sibili ngoba ingaletha discipline, ingaletha ukuthi khona inkohlakalo iye phansi, ilethe kakhulu le confidence kwi-investment ezingabe zikhona, abantu abafuna ukuzoyenza investment, ngitsho labakhona ekhaya. Kathi sikunje abantu esiphakathina kwamabhizimusi ikakhulukazi wonala asafufusayo amancane sithwele kanzima kakhulu ngoba la licenses akhona ayadula kakhulu. Lohulumende laye intengo yakhe lokho eyikhweza engibona sengathi mina lokhu kuzagcina kubamba kakhulu inhlelo zakhe ukuthi athuthukise umnotholo.
Lokho kugcizelelwe ingcwethi ecubungulayo zomnotho umnumzana Rejoice Singwenya, yena othi inkohlakalo yiyo ezakwenza kube nzima ukufeza lolu hlelo.
Kube le mithetho eminingi ama development plans amaningi kusukela kudala ayizanuphevu kungatshengiseli vele ukuthi kulento yoguqukayo. I-National Development Strategy kayengeke isebenze kuhle ngenxa yokuthi singase sikhangele i-corruption ekhona esithi ngesikhiwa i-hemorrhage. Kunezimali eziningi ama-billions ezimali aphumayo kuleli lizwe angela muntu o-accountayo. Siyazi ukuthi igolide liyaphunyiswa, i-diamond akuphumanga lutho. Ama-public tenders e-infrastructure anikwa abantu abangaqondanga ukwenza ukuthi kungene izimali eziningi ezifane zilungiseke. Hhashi akula development engenzakala. Singaze sinanzekele futhi kule singathi ngesikhiwa i-high political risk, i-perceived risk. Kuyenza ukuthi i-capital iyethuke. Abantu abangenisa izimali nge-foreign direct investment bayesaba ngoba i-risk yakhona eyokungenisa imali eZimbabwe inkulu kakhulu. Uzinanzelele futhi amalungelo empahla, ama-property rights kananzwa. Kulokhu kukhulunywa ngokuthi kuthathwa amaplazi. Yesiyenza ukuthi kuthiwa khona amaplazi azabhatalwa, amanye athathwayo kodwa athunjwayo. Kodwa akukatshengisela ukuthi uhulumende wethu ulesifiso esokuthi agcine imithetho ehambelana le mpahla, ama-property rights. Le constitutionalism yakhona, imithetho iyaguqulwa kungela sizathu. Siyazi ukuthi nxa kungela constitutionalism elizweni kuyenza futhi ukuthi i-political risk, i-perceived risk ibe nengi. Okokugcina, siyabona ukuthi i-middle income, ama-policies akhona asinanzelele futhi i-monetary policy yakhona ile politics phakathi. I-reserve bank kayimanga yodwa, kayikho independent. I-middle income iba khona ngenxa yokuthi abantu abasebenzisa imali abaspendayo banengi, ama-high purchase, i-confidence yokuseva imali yebhenki, i-industrialization. Lokhu konke nxa i-National Development Strategy ingaku-address, ingakunanzelisisi ama-policy consistencies, akula middle income engenziwa even since sifika ku-2050.
Isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi e-ZCT umnumzana Ambrose Sibindi uthi uhulumende uhlezi edatazela ezama ukuvuselela umnotho kodwa kukhanya uyehluleka. Manje kwenziweni? Lo ngumbuzo esiwuqondise kumnumzana Sibindi.
Eqathekile uhulumende ayenze weZimbabwe ukuthi izinto zimeleli ezomnotho zingathi ziyavuselelwa. Yikuthi uhulumende kehlukanise ezombangazwe le ndaba yokuthuthukisa isizwe ngitshoni la. Ngezindlela kuyafanele kube lomehluko phakathi kwahulumende lephathi yeZANU-PF. Siyakwazi ukuthi sesizwile bexasisa abanye amapolitician abeZANU-PF besitho ukuthi hayi akulanto ezangena kuhulumende ingabhaswanga iZANU-PF. Ngezindlela ngaso kunjalo ukuthi laba abantu abaningi abangaphandle kweZANU-PF abasabi ingxenye yokuncedisa ngama
Uhulumende uthi ihlandla lohlelo lolu lizaphela ngomnyaka ka-2025 njalo ukuphumelela kwehlandla lokugcina elifika ngomnyaka ka-2030 kuza kuba khona ngokulungisisa amaphutha aza kuba enzakale kuhlandla esikulo okwakathesi. Ezinye induna zeMathebeleland izakhamizi lenhlanganiso ezizimeleyo ziqhube umkhosi wokukhumbula abantu ababhubha ngesikhathi segugurawundi eBalagwe lamhlanje lanxa amapholisa eqale enqaba ukuthi umbuthano lo uqhubeke. Okuningi asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Induna umnumzana Fuyane usole amapholisa ngokuqala enqabele lombuthano enye njalo induna umnumzana Mathema usole abanye bakhe ngokwesaba ukukhuluma ngodaba lwegugurawundi nqabe lomongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela yokuthi udaba lolu lulungisiswe. Omunye obekulo umkhosi ngunkosazana Kate Maphosa owabhujelwa nguyise umnumzana Mlaga Maphosa ngesikhathi segugurawundi.
So uthe efika ngale kugogo wakhuluma ugogo wathi hayi bafikile labo bantu, so wena wosuwenzeni usabe sale bebulala mina ngakulokuthi ngebazobulala. Hayi ubaba wani wathi hayi bayekele bebuye benze lokhu abakwenzayo ma lokho kokuhlala kukababa. Bathe sebelele uthi wezafika egqoqotha bethi phuma sifuna ukukhuluma lawo ukuthi ubaba waphuma egqoke ishoti ngenyawo. Imota bathi bona laba abanye abasele ngivile ngapha bathi bayizwi iduma ngapha khonapha emfuleni lapho kwakungena kagogo lapha ebusuku. So yikho uhamba kwakhe wahle wahamba wahamba kwaba yikho kumgcina kwakhe.
Unkosazana Sinekiwe Ncube uthi labo abakwazi ukuthi amathambo kayise umnumzana Samson Ncube owabulawa ngalesi sikhathi angaphi.
So ngenzalo yakho lapho eBalagwe mina ngathinteka kakhulu, ngalahlekelwa umzali wami sasemncane sengabona ngangilabo 10 years, ngalahlekelwa ngubaba basishiya sasebancane, ngalahlekelwa yikufunda ngaba la yaphinda yasishiya njalo sebancane, ngalahlekelwa impilo yethu yonke. Okusho ngukuthi asikwazi ukuthi abazali bethu bangathi balala ngathi, siyafisa ukuthi ngathi yakwazi ukuthi balele ngathi ngaye amathambo abo sewaphiliwe sewagcine ngcono njalo sifisa ukuthi ngabe lo wakwenzayo uyavuma ukuthi niwe wakwenzayo asixolise ngaye ngayisizwe kwethu kuyavuma ukuphola. Kodwa kuhluphayo ukuthi lokhu kungabonakali ukuthi niwe wakwenzayo ngizane engazilethi ezifezi ukuthi hhayi ngeqiniso yini ngakwenzayo kume ngiyaxolise kuze lathi sixole.
Asizweni amazwi kamnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu eyiyo eqoqela umhlangano.
Nginethemba lokuthi umkhosi wanamhlanje laloba amapholisa abezama ukuvimba uphumelele, umphakathi usungenela nobukhokheli bomdabu njengoba ngiyabona nabomama, omama bebekhona ilanga liphuma bathona bekhona pha. Okuyinto etshengisa ukuthi abantu bakusilungu ngesishakalo lesi zakathesi phezu kokulakhilide amapholisa laloba ekhona lake-president's office bekhona. Kodwa induna ezibekhona wayeika kunamapholisa yathi yanevakahle kodwa okubi kuhle kubana ingxa yedama labosobhuku babo ngenduna Mathema zibe khona lobaba uNkomo okhankasela ukuba ngumongameli wezaphu babekhona. Thingavele kodwa singaqali kube kungashiwo rali njalo-ke amapholisa vele athe efilia athi senze shuwa ukuthi kuba nabantu abangofifa.
Omunye njalo okhulume kulombuthano ngumnumzana Watchman Ncube othe kufanele uhulumende avume njalo axolise ngesehlakalo segugurawundi ukwenzela ukuthi abantu bexole. Asenelisanga ukuxoxa lamapholisa ngalolu daba kodwa ahleze esithi avimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ngokwenqabela imbuthano elabantu abaningi. Uhulumende uthi udaba lwegugurawundi luyalungiswa njalo inhlanganiso yakhe ye-National Peace and Reconciliation Committee iyakhokhela kulolu daba. Ngimele iStudio 7, yimi uSthandekile Mhlanga.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kumbe ngo 6:30 ekuseni. Abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.